igcikwane hayi ele coronavirus hayi kakulabo ngcono sibili ngoba isibhedlela lokho ezigcwele lokho ku ya vele kuphezulu kakhulu isilinganiso sangkhona lanxa sithemba ukuthi kuza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi kodwa kwakathesi hatshi kakube kakhulu yekube kakhulu abantu kabasa sebehlukana ngenxa yokuthi abasabona isihlobo even laba abakuma nursing homes endaweni ezinjalo yisimo esibuhlungu kakhulu kodwa ke iJackson kayikafiki kubo bonke abantu kuphela laba abangama health workers yibo nyabona sebeyitholile yokuqala.
So okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalelulekileyo olokuphathisa abantu ngevaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani uzenza kube ngcono na?
Kusobala ukuthi uDonald Trump uyehlulekile ukuthi njengokuthembisa kwakhe ukuthi kuyabe sokuhlatshwe injection ye-vaccine abantu abangafika 20 million ngalesi sikhathi. Kodwa kubala ukuthi engxenye kuseyi 5 million. Kodwa kusobala ukuthi sokusebe kunanzelele ukuthi ama-vaccine amanye vele bengekho lapha ngama-governors. Athi bekungamanga ama-vaccine ebengekho. Bebekhuluma nje laba bantu bedlala nje ze-politics. UDonald Trump. Kodwa uBiden uthi hayi yena uza kuqondisa ngoba uza kukhulumisana labantu bonke. Abone lapho kuyikho kulomgoqo khona. Lapho kuyikho kumikhona. Avula ngezondlela zonke kodwa ke into esithabelayo ukuthi lozayo uvulekile uyakhuluma ungumuntu hathi lo phuma.